Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 15 kuzibandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abadutshulwe ngamapholisa eHarare lakobulawayo bafa izolo, kwathi abangamakhulu amabili babotshwa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela lokuntshontsha ezitolo. Inhlanganiso eqoqe ukukhalala umsebenzi kwayizolo ezctu ikhuthaza uzulu ukuthi engayinjalo emsebenzini namuhlala kusasa. Kutshiswe amahofisi ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare kudlakela lwayizolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Inhlanganiso zamagqwetha sezisole ukungenela kwamasotsha ekutshengiseleni kwayizolo kanye lokuhlukuluza abantu lokubadubula encedisana lamapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafileyo eHarare lakobulawayo izolo ngemva kokudutshulwa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela kwayizolo lokhu kubangele udlakela, kwatshiswa izimota zamapholisa lezabantu nje makhaza. Lanxa abanye bebetshengisela ngokuthula, kulabanye abavuke ubhova bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla etshiyeneyo. Imifanekiso lamavidiyo agcwele enkundleni zokuxhumana aveza omunye owesilisa kobulawayo ethwele inkalakatha yomhlubulo wenkomo ngehlombe, omunye ngobentshontshe ikhuba lokulima. Izitolo eziqekeziweyo zigoqela esechophisi, amakhemisi lezinye ezichiyeneyo. Amahofisi amakhulu ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare lawo atshisiwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe owe-State Security umnumzana Owencube ukufakazile ukuthi bakhona abantu abafileyo kudlakela lolu lanxa engatshonga ukuthi bangaki. Uhulumende uthi udlakela lolu lubangelwe yi-MDC ibambene labenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezctu eyiyo eqoqe uhlelo lokukhalala umsebenzi izolo namuhla lakusasa. Kodwa abe-MDC labe-zctu bayakulandula lokhu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi, yena okhuthaze uzulu ukuthi engaze aya emsebenzini njalo namuhla lakusasa.
Ngolwesibili siyabe sihlobo sihlezi ngkhaya, ngolwesithathu siyabe sihlezi ngkhaya singaya emsebenzini singenzi lutho, ngolwesithathu abantu sivula indlebe le ndlela esikhomuniketa ngazo kungabonakali ukuthi kule nido ukuthi engeke kube lokunye okwenzakalayo. Sabathe ngolwesithathu, kodwa wathi abantu abakwazi ukuthi kusasa emsebenzini akuyiwa, ngolwesithathu emsebenzini akuyiwa. Sile 3 days yokuba nasenza into yethu, sile themba lokuthi in these 3 days nxa uhulumende engurhulumende wabantu uzalalela asiyengeje sibone ukuthi siphuma njani kulolu hlubo esilalo. So siyatshela abantu asiqhubekeni siziphathe kuhle, kungabi lokuxokozela singatshayi izimota singaluthi ama-shops, kodwa thina sizihlalele nje ngekhaya ukuze silungisise uhlupho lwethu. Sithanda ubana sibonge izisebenzi, sibuye sibonge nje labantu bakobulawayo ngomsebenzi womuhle abawenzileyo, ngoba injongo bekuyikuthi namhla besifuna ukuthi shutdown yeZimbabwe and thina besikhanyela ibulawa ivalwe completely and kokwenzakeleyo. Siyabonga amajaha bemthova labo namhla wazokudilala ama-Honda Fit imoto ezincane bezazama ungathi ziyaganga zahle zamiswa. Sibese sibonga njalo lezikolo ngoba sinazeyo lezikolo, hhayi amatitsha la abone kungafuni ahle asarenda.
Kodwa eminye imbiko ithi abantu kungani yibo ade bevimbela abanye ukuthi baye emsebenzini kanye lokuxotsha abantwana emaklasi.
Abantu nxa vele kustruggle kuba lenkulumo ezinene kodwa eqinisweni ukuthi njengoba ngisitsho mina kulamuntu obehlukuluzwa abantu bebethengisana ukuthi asenzeni swa kodwa njengxa engakutsho ukucwayisa kakhulu abazali thina abazali ukuthi phela abantwana bezikolo singafaka impilo zabantwana engozini. Siyacela abazali ukuthi kusasa lapha ngokusasa abantwana bazidlalela endlini ngoba sibona abanye abantwana bebongoba stranded emgwaqweni ngela zimoto ezibathwala bengasakwazi baya khona kwana sibona ngathi ungafaka impilo zabantwana abanye futhi bangalahleka. Asiqhubekeni sikwenza for the next 2 days. Engxenye kusasa leso siyombika ogcwele ukuthi lambizi ngaye bekhona abaye bethu ababotshiweyo kumbe ngaye bekhona abaye bethu abalinyaziweyo.
Njengoba kusihlwa nje sokunjani emgwaqweni lapho bekufakwe khona amaviri amatshe?
Khuluma kanje kathesi ngibe ngabhodabhoda lami ngihambela ngenyawo ukuthila sokukhona la matshe lana amanye abangathi bevaye laphalaphana ungathi asekhutshiwe. Kodwa sizakucela kakhulu ukuthi abantu lathi abezimoto esingasobe emjova siyacela ukuthi asihlale ezindlini khona ukuba sihambise izimoto zethu. Yibo kusezakwenza abantu bagcine befikelwa ngumoya wokuthi sifuna ukuphambanisa istrat nabakiso bese beqala sifithi ngcono sivayele ezi zimoto. So sicela ukuthi abantu nje ukuthi kungabi le moto ehamba emgwaqweni, kungabi labantwana bayesikolo, kungabi lo muntu emsebenzi, kungathi asenzeni sikuvumeleneyo, kungabi lo munye ofuna yenhlokandle uba nayenza okwakhe. Kwenza ukuthi abantu bagcine engxenye sebefuna ukuthatha umthetho bafake ezandleni zabo esingakukhangelelanga.
Amasotsha wona lokhu ekhona emgwaqweni kumbe amapolisa?
Siyawabona amapolisa kakhulu, yiwo esiwabonayo la ahamba ngamaimoto zabo lezi zamanzi ababayo. Siyazinanzela ubana zigcwele sibili indawo eziningi edorobheni bezikhona emalokishini zibuya njalo abantu bake batshaywa sibili ngamanzi kabuhlungu. Kodwa kubuhlungu ukuthi indlela abaziphathe ngayo asiyithandanga sibili ebradlos laphana building etown ngoba basike bangena ama-buildings kulabantu lade bemele izimali zabo phandle angaze ngabanga. Abantu basebebona amapholisa bangena phakathi ku-first floor laba amapholisa angena asechama tiergas kanti ngoba ungenza njalo wenza abantu bafuna ukureacta bese kuthiwa abantu babi kanti abantu bayazivikela. Akubanga kuhle sibile ndoke la bantwana phakathi nanzela abantwana abantu babo lokuhitsha okuthile khonakhwana siyacela ukuthi amapholisa lawo ahloniphe abantu ahloniphe lesi sinqumo esisithathayo bangasihlukuluzi bangathovela abantu ukuthi benze into ezingayifiso lokhwana sibula kubanga kuhle.
Libona ingani uhulumende uzawuthola umbiko wenu?
Yes, ukuthi umongameli mina kuye weRussia uyawathi nguye ethi basomlilo lokho nguye anti ngeyona othe wabasomlilo isikhazo zicacile uthi nasidatchwo eZimbabwe kusaphile kavusa umnetho welizwe economy sifuna ivuso.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso yezisebenzi EZCTU. Inhlanganiso yamagqwetha lwelamalungelo oluntu abameli sisole amapolisa lamabutho ngokudubula lokuchaya abantu izolo. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Dinei Mukwewa uthi lanqabe sola abantu ababangele udlakela babeka amapolisa umlando ngoba yiwo angakwazanga ukuphatha kuhle umumo.
Okusuke kwenzakala yikuthi amapholisa wona indlela abagene ngayo ukuze bakhuza abantu ibingasondlela yengxoxo kodwa basuke baletha imota zabo zamanzi baletha lamapholisa adethwele izigodo bebetha bechaya bebhaxabula abantu. Abantu baze bacina ngokuzonda bacina bevisela kwezinye indawo kusuke kwaba lokutsha kwezimota zamapholisa kwezinye indawo amapholisa abonakale echaywa then kwezinye indawo abantu labade bekhankasa beprotesta bacine bethatha izinto phakathi kwamashophu okuyikho kade kungakhangelelwanga lokutshisa utshiswa kwempahla ezifana lamarobhothi lezinye izimota zabantu makhaza.
Ungaba kwazi ukuthi bangaka ababotshiweyo kobulawayo?
Ngama-9, 18 past 9 ntambama confirmed bekulabantu abakwana 29 ade bebotshwe ema-police station achiyeneyo. Iningi labantu abaningi bathethwe ngamapholisa esithi ngawe law and order ebulawayo central. Kwaba lelinye inani elibotshwe lathathwa la esiswa e-police station yase-Sourcetown. Kwaba labanye abathethwe basiwa e-police station yemzilikazi police station. Leyinye inani ehanjiswe e-police station ye-West Commonage eMpopoma. Labanye ababotshwe bahanjiswa e-police station yase-Magwegwe le-police station yase-Phumula the police station yaseNkulumane. So far bekule nani likwana 29. Bekula magqwetha amela amalungelo abantu, amagqwetha asuka kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, lamagqwetha asuka kunhlanganiso okuthiwa yiAbameli.
Sizwe kukhulunywa ngabantwana ababili abafileyo khona ngapho koBulawayo. Ukuzwile lawe?
Bengingakakuzwa ukuthi kungaba kulesehlakalo esingaka esiyabe senzakele. Kodwa okusobala yikuthi amapolisa achayile abantu, okusobala yikuthi abantu batheliwe ama-tear gas.
Njengenhlanganiso lithini ngendlela amasotsha lamapolisa aphathe ngayo ukutshengisela lokho?
Thina njengenhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo abantu sithi amapolisa lamasotsha kumele babe ngesinye isigaba esimele ukuthi sigcine abantu, sihloniphe ilungelo lempilo esithi right to life etholakala ku section 49 wesisekelo sombuso. Akumelanga kube yibo abaphinda bathathe impilo yabantu, kodwa kumele bavikele impilo yabantu. Lokhu mbonikani njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi, and njalo kumele sibonakale sithatha amanyathelo ukuze kungaphindi kwenzakale. Sakubona kusenzakala ngo-August 1 sathi kumbe, but nxa sokungani sokuphindwa sibona ingani kungagcina kusiba ngumkhuba, and umkhuba lo umubi, umkhuba wokuthatha impilo yomuntu mahlayana nje. Kumele labo ba-exercise esithi ngesikhiwa yi-restraint nxa bezama ukuthi bakontene ama-situations. Okunye engathanda ukukubika nje emphakathini yikuthi kulabo abalinyaziweyo abalimele besemakhaya, kulama mechanism akhona angenza ukuthi bathole uncedo bagcine behanjiswa ezibhedlela lapho kuyabe kulama doctors abanceda ama private hospital kulenhlanganiso ezizimiseleyo ukuthi zincedise labo bantu. Then kulabanye labo ababotshiweyo abakwazi ukuthi balezihlobo zabo ezingatholakaliyo, zikhona inhlanganiso ezamagqwetha ezimela amalungelo abantu ezingakwanisa ukubanceda. Bakhona Zimbabwe Lawyers for Human Rights, iChristian Legal Society ikhona.
Umnumzana Tine Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eAbameli. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapolisa lamasotsha angenele abantu ezindlini zabo elokishini leMavuku kanye lasechitungwiza izolo ebusuku ehamba ebatshaya mahlayana nje. Inhlanganiso le ithi ilakho ukuya emthethwandaba nxa uhulumende engekela ukumisa ubudlova lobu. Lanxa inhlanganiso yeZCTU ikhuthaza abantu ukuthi bakhalale umsebenzi ngokuhlala ezindlini, ukutshengisela esitaladeni okwenzakale izolo kulakho ukuqhubeka njalo namuhla. Sikhuluma nje kubikwa kulabasakhulayo koBulawayo abasesitaladeni abavale imigwaqo ukuze amakhombi angaze athwala abantu. Abasakhulayo laba babikwa belele emigwaqweni, abanye babo benatha utshwala ababuntshontshe ezitolo ezigoqela ezakoChoppies. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Yena othi lanxa uZulu elelungelo lokutshengisela ubudlwangudlwangu kabuvunyelwa.
Abantu balethi kukulungisa babe beqhube kuhle ukuthi hayi abantu abahlabela indlini kungabi lozodlakela kungathisha izinto, kodwa sibone sokunabanye abantu abezethisa ezitolo beqhubeza bethatha izinto angazi-ke pho bona isihloso kuyini. Kodwa into ebukhadlekaeyowakula ukuthula ibokuqandekileyo impilo yomuntu ukuchitha athontenhla elunganga mabanegazi lomuntu esandle sakho asazibana uzaphila kanjani ke loko kucela ukuthelela inyama kuwe nemoli yakho ngento ezingasiziye lezi.
Ye, kodwa sizwa abanye besithi isibanga esesifike khona ezomnotho sokufana nje lokuthi ikufa nje okwenzakalayo, ungathini wena lo?
Umnotho wethu unzima ufile kwabampela asho manga kodwa ke ayisikho nje ukuthi abana uzicritical lomuntu ubulala umuntu nomuntu ongala umzali wena ngenxa yakho lokho angibona ubana ngabe wahambelana noma sokubi kanjani noma sokunzima kanjani kodwa hayi impilo yomuntu mina cha akuyenzi akumelanga ukuthi ngabe sifika esibangeni sokugcina siphindisa impilo zabantu lezakhiwo zemangikwazi ukuzibhidliza ithise izimota lani lani ukuze kuzasolvani kokekho lokho nxa kungenzeka njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. UChris Gande West G7 uphinde waxoxa njalo lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe.
Kutshengisela ukuthi kulokhu thukuthela kuZulu ngenxa yokukhwela kwentengo njalo lokho kuthe kwathi kwenzakala kwenze ukuthi ukuthukuthela lokhu mhlawumbe abanye bekwenze ukuthi kube lokukhankasa njalo ukhulu kutshengisela isidingo sokuthi uhulumende kufuze engenele masinyane kulokhu osokuthe kwathi kwenzakala ukuthi kube lokuthula loba nxa kuyukuthi sokungadingeka ezinye indlela ezokuthi indaba yamafutha le yenza ukuthi abantu bethinge lokwethukuthela engathi singadingela ezinye indlela ezokuthi ilungisiswe ngaphandle kokuthi uhulumende ebe lokho ebophile ukuthi izinto zikhwele ngokunjalo.
Kodwa singathi thina yindaba yamafutha nje kuphela eyenzileyo ukuthi kube
ngeyinye yezindaba eziyenze ukuthi ukuthukuthela kukaZulu kusukume ngako ngokungaphezulu ngoba siyazi ukuthi thina amafutha yawayenza ukuthi sikube le mota ezokuhamba amafutha okuchipa kwakwenza ukuthi senelise ukuhamba imoto ezichipileyo senza ukuthi kwenza ukuthi intengo yezinto zibe zehlile lokunjalo lokunjalo. Yikho ke nxa amafutha engakhwela kutho ukuthi intengo yezinto eyakhwela yona ibivele kade sikhwelile. Yikho ke lokhu kuletha ukwethuka phakathi kukaZulu lokungahlaliseki okungabe kungiyo imbangela yalokhu kukhankaso sesithe sathi ukukubona.
Ngokubona kwakho kuzaphela njani njengoba sisizwa abakuqoqileyo besithi bona kuzaqhubeka okwamalanga amathathu?
Ya, kufuze kuphele ngokuthi abakhokheli kufuze bekhulumisane ukuthi kungatholakala indlela emqoka njani ukuthi izinto zilungiswe ngoba khona ukuthi kube lodlame akusiyo ndlela engayenza ukuthi kube le ngqubela phambili ngoba sesingayenza lolu dlame lwamalanga amathathu kodwa nxa singenelisanga ukufaka amaqhinga azayenza ukuthi kube le nguquko siyabe sidlala. So kudingeka amaqhinga azwaletha inguquko eyamalanga amaningi hayi okuthi kuthiwa abantu bazabobotheka ngokuthi sikhankasile umkhankaso lowo uphele kodwa abantu baseZimbabwe bebuyele kunkinga akade behlezi belazo lalezi nkinga akade bevele bezikhankaselele.
Umnumzana Richard Mahomva uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa omiswe enkantolo ngemva kokubhaxabula umkakhe ngoba eyale ukumupha amanzi okugeza. Iphephandaba leHerald lona lithi impumela yabafundi abalobe imihloliso ye-A-level lonyaka isikhona ezikolo. Zobu isikati seno balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngibingelela wena mfakazi owamukela olwamucingo mina nginguNothando Chuma. Ebulawayo lobhengula West ngilokukhathazeka kakhulu ngalokhu kudura osokukhona okwepetrol le-diesel osokwebangela ukuthi umchovasi ugade nge-$2.50 hayi lokhu kunzima sibili amatisha akhalele imisebenzi abantwana bafundi bafikele ukudlala besicela ukuthi uhulumende ngabe ngatshintsha usilungele kulele leZimbabwe.
Salud. bona ndivuka njani lonke sina njengabatsha sifuna ukuzwa ukuthi lokho sikubhekile kuqedwe njani ngoba kathesi ukuthi siyemakhaya kuhambe into ziyadula kakulalutho ziyakhwela sibuza kini abadala sithini njengoba likukhanya ndikulungisa njani.
Hey bafowethu ngapho hey gift hayi man indaba ekhulunywa lapha lokho esilalele lati la indaba ekhulunywa ngundoda Chuma lo ngundoda bani lo uthonga bani lo we indoda wezani lo akusela any chance angathi kufuna ukuthi iphiwe iparty yezani iphiwe from uthathwa kukhupha from 2017 eyenziwayo up to now akula anything what action enyeza thothwa more there is nothing more thina we don't mind ukuthi ophethe ngwezani kumbe ophethe ngwe-MDC kumbe ophethe ngwe-church kumbe ngu-traditional leader as long ephethe izinto ngendlela e-right situation is not fine because if you go e-shop awusathengi imali oyiphetheyo so ma sikhuluma ngasitshela ngumthuli incubo ukuthi umthuli incubo uyasebenza asikwathi usebenzani usalindene engasebenza ngoba isikhathi sisithi umthuli incubo selesikhathi selako 4 to 6 months emsebenzini so uza kwenza nini khonokhu kwento akhuluma ngakho.
Haleluya nivukile njani abantwana kwaNkulunkulu lo ukhuluma yongumfundisi umoyo lana ngifuna ukukhuluma ngemachi yayizolo imachi le yayizolo ayisi imachi eyirayithi khulu asale ukuthi abantu bayenze imachi imachi iyafuneka mara the way yenziwe ngakhona ubulelesi lo bugebenga the way kuyenziwa ngakhona ukubona amashophu ayaphuliwa abantu bayathatha izinto zabantu emashophu abantu bayachisa abantu bayenzani abantu bayachisa izimoto zabantu siyabona futhi imorgan trangre house nayo ibhombiwe izolo so kutsho ukuthi the way kuyenzeka ngakhona into leyi ayisise into irayithi kusekuthanda ukukhukutshela nina ama-leader ayenzile imatshi le yayizolo ukuthi the way niyenzile ngakhona nizange niyenze izinto zirayithi ngenxa yokuthi bonani the way kuyenzekala ngakhona abantu the way bayenza ngakhona imatshi le bayenza ngenye indlela ingasiyo yokutshisa izinto yokulimaza izinto zabantu so into efana le ayisaziinto sifisa ukuthi siyibone yenzeke so into efana le asiyivumeli asiyenze into ngokuthula so yiyo into siyifisa ukuthi yenzeke lapha elizwe lisizimbabwe ngithi ngamazwi lawo siyathokoza kakhulu amen.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seziveze ukuthukuthela ngokwenzakalayo ekhaya njalo zithi ziyakusekela ukukhalala imisebenzi okuqhubekayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bathukuthele baganunwaba beZimbabwe kwele South Africa ngezenzo zikahulumende eZimbabwe besithi kusobala ukuthi ngihulumende olocuku olumangalisayo. Bathi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi iningi labantu lingasebenzi intengo yezinto ivele isidula kwamagama amaholo abasebenzayo engakhwezwanga njalo mancane kakhulu. Kutholakale uhulumende khweza intengo yephetulo evele ingekho ngokuphindwe phosa kabili. Ngesizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi basekela ngazo zonke indlela ukutshengisela okuqhubekayo obulawayo nakwezinye indawo zelizwe.
Asibasapote into abayenza inhle ngoba balungisela lathi ukuhlupheka kwabo kuyikuhlupheka kwethu leyo nto ezadala ukuthi lathi sinje singaphande singasakhona ukubhadala abantwana esikole ngoba sizoyithatha apha imali ngoba upetrol uvele yiyo phethe umkhono welizwe sonke njenganamhlanje umuntu lo muntu ozazilunga seZimbabwe akazinuka amakhwapha ngoba kwamanje ugovernment wezimbabwe akazafuna ukuncenga do or die ma ufa ufe ngoba kuyafana vele ukusala usifile sinje.
Abanye ke bathi sekufana lokuthi ilizwe selivaliwe njengoba konke okufunwa isihlobo zabo ekhaya sokuzafuze kube yibo abakudingayo phandle kwelizwe. Loku bathi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto lokukhalala imisebenzi. Abantu sebefuna ukukhutshulelwa amaholo abo. Isiphathamandla lasebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala yena uthi isimo sezomnotho eZimbabwe sesikhombisa khona ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa.
Angithi lundodalo umnangagwa wathi yena the voice of the people is the voice of God. Ayekele ukuthumela amapolisa kangena emgwaqweni ayekuzwa abantu. Ipolitics aso drama wasekuthela idrama evula amakampani angakengekakhatsha abantu kaphume kahambe umnangagwa masikona nawo.
Esinye sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi kusomahala ukuthi zonke izithembiso ezaziphiwa uZulu ngesikhathi kukhitshwa umnumzana Robert Mugabe kwakungamanga aluhlaza joko.
Mini problem epetrol eZimbabwe iyangicasula nokukhuphuka kwezinto kuyangicasula. Abantu ofanele strike against ngumnangagwa, uChamisa nabantu babo abalandele emuva ngoba yibo abantu abayenza yonke lento. Kusiya ngami nje kahle hle ngabe vele iMDC neZANPF siyakudiliza siqale phansi ama-political parties amatsha.
Kanti ke umnumzana Mcasisele Gwaza uthi sekusemandleni kahulumende ukuthi azisole ngokwehluleka kwakhe enze okufaneleyo.
Asazi ukuthi uhulumende usithatha asichabangele kanjani thina njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi asikonsulthwa asenziwani sithi sihlupheka kangaka kungekho lutho esilutholayo elizweni kuvuke nje kuthiwe kusazi hayi ipetrol siyikuthi. So ayi uhulumende siyacela ukuthi akakasicabangele impela kungathi sivele izinto zisimbe eqolo kanje avuke kusasa esengozikhuphulayo.
Ububi besimo sezomnotho eZimbabwe sebenze iningi lezimuli zithembele kumalunga azo asebenza kwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi ukukhwezwa kwephethulo kuza kwengeza lo mthwalo obusuvele usehlula abaningi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho ngokusipha lolo daba usemzansi.
Because it was on Friday, I then thought Monday will be best for me to just say, dear Jonah, dear Johnson, happy 62nd birthday. From 12 January 1957 to today, Jonah, I wanted to say to you, dear Jonah, but alas, this Monday 14th is a different story. Once again, Second Republic has its own bad news. 2019, whoever wished me a prosperous and happy new year, inkosibe laye. Lina elilemsundulo, ake lime. Lina elezinyamanyama emzimbeni, ake lime. Lina eligula o gout, o prostate cancer, labo skin disease and diabetes, ake lime. Kukhulume thina esibulawa indlala. I recited this poem from the streets of Nkulumane kobulawayo, suffocating in the clouds of smoke of the tear gases. My dear friend, you have failed. Yibu doriro wama uruwan lobu. I am not an economics fundi. What are the steps you have taken, my friend? It's an exhibit of a kwashiokati leadership. Ngeyani kwashi esilalensi obukhosi. 4 people are shot dead at airports. 2 kids die. Emasiye phambili road tuzelesiphaleni kobulawayo. Roads are blocked. Shops are being looted. Schools are closed. Tear gas fired all over. Clinics closed. People and the police face to face. Yes, my president off to Russia. Kanti kwenzakala. Ngeyani kwashi esihlalweni sobukhosi. Yes, first you fired the nurses. You then fired the doctors. Now better fire the freedom poet. You are a flop, my co-master. You have turned our country into total disaster. My question is simple. Lithengelana amabhonzo kophathe mabhonzo lina lengozivende amazinyo lengelawo likhalelana amapatapata badala lingelamazwa. Phela mina ngibona abantu bephuma ijumo lika Khaso Jim Thakati bathi bapho biyozo mkhwebu. Kwashiokati leadership mina ngesaba. Dear 2019, my vision year njengoba ngatsho khathesi sulibheyabheya ilizwe seligcwele insumpa labo bonklanti ngubani ozabathwebula. Anyway, I just wanted to say, dear Johnson, this is a poem from Emoyo, an eloquent demagogue, an electrifying speech therapist. I wanted to say, happy birthday. Far from the meeting crowd, the country still continues in utter madness. Fuel protests are all over. Iyowelaphi induku, luwelephi uxakuxaku. Kwashiokati leadership, please, can you have a well-balanced diet? We are perishing.
Desire Moyoxide inkondlo ayilobele izehlakalo zayizolo. Silugqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Kulabantu abadutshulwe ngamapolisa lamasosha eHarare lakobulawayo bafa izolo kwathi abangamakhulu amabili babotshwa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha. Inhlanganiso eqoqe ukhala lomsebenzi kwayizolo ezCTU ikhuthaza uZulu ukuthi engayinjalo emsebenzini namuhla lakusasa. Ama-ofisi MDC kaChamisa achisiwe eHarare. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa. Asidibaneni ekuseni njalo kusasa olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Itshone kuwe.